zvingeri low zvingamunika rona reri risikara but zoni inyamazana ezvulala vantu zvienzwa njani kumbeni uhulumende oyekera inyamazana zvulala vantu last year saalahlekerwa lo mutwana waifunda grade 2 HSO primary school uhulumende hazange ncedi zeven esilenisa nkona vafika vadhula isurwanisa nkona vazihambira vatati isurwanisa nkona vachiyi mutwana elele konapa isiti vamerere ukuuya kwamapurisa so mina kuti usisi ubulewe singaze simukale njengomuntu mina angikuboni kuti it's worth it siyekele ukukala umuntu nxa ebulawele esurwa njengomntwana lowo wabulawa ishesho
imbono yakho mnumzana Torima ungathi iveza na imbono yabantu abaningi khona ngapho ewange
enyamazaneni sibili ukhuluma iqiniso abaku they cannot support uhulumende kuti uzame ukuthi umuntu lo ependuze eAmerica ezotheniswa icala ukuthi wabulala isurwane because inyamazana lezi njengesurwa zi are a threat to the community ngikhuluma so kulo tisha khathesi ulimele ungafika ola mabandage ebusweni ebalekele injovu they do nothing about these wild animals but when it comes kuti those are wild animals they are affected then seifuna kutonisa vantu mina angiboni ukuthi kulo muntu ingazwisisa khonoko kuti zifuna ukuyetisa umuntu icala lokuthi wabulala inyamazana because bona vaiziyekile inyamazana zibulala vanhu ngalahlekerwa lo mntana kasibare wami khathesi so abazange vencedise even ikofi neven ukudla abazange vafika kuphela vatati inyamazana yawo vakahamba layo vachiya umntwana elele icommunity le icaphukile kokuthi one of the days umndisi wavachela kuti zizachela wafana vacazi ukuzingela vatati ukuzitiya inyamazana zonalezi because vaizeone inegligence yezwangohulumende because when animals start to go ministry like that vamele kuti vezitinde zingabuyeli duzani labantu umntwana lowo wabulale wakhathi kwecommunity.